siyabonga jonga lo Chris lichona njani mthwakazi omuhle yikudibana emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 5 ngolwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
kodwa oqhakathekileyo ukuthi sikukhangele ukuthi umongameli wethu uqhakathekisani okungaphezu kweZimbabwe ukukho konke akwenzayo uqhakathekisa ukuhamba lokuvakatsha
Ukufuthelana phakathi kwamapolisa akobulawayo labe michova kuchiya inkulungwane lenkulungwane zabantu zingela mota zokuhambisa. Umongameli Robert Mugabe okwele Tanzania lapho angomunye wabahlonitshwayo abanxuswe ukuya ekugcotshweni kukamongameli John Pombe Magufuli osandakhethwa. Abasakhulayo abasathola imali phansi kwesikhwama esijonge ukuthuthukisa abasakhulayo sebekhudazwe ukuthi basebenzise imali le ngonanzelelo bathuthukise amabhizimusi abo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkulungwane lenkulungwane zabantu abasebenzisa imichova kobulawayo babhekane lobunzima bokuswela izimota zokuhambisa namhla ukubuyela emakhaya kulabo abavela emsebenzini kulandela ukufuthelana osokuqhamuka phakathi kwamapolisa labemichova esitichini semichova kobulawayo egodini esivame ukuphitizela isikhathi sonke ikakhulu nxa selitshona ilanga Abantu sebephindela emakhaya ebesingela zimota loba amabhasi amancane njengoba abaniniwo becabange ukukhalala ukuhambisa izimota zabo njengendlela zokutshengisela abakuthi kuhlukuluzwa ngamapolisa. Abachayeli bakhala ngokuthi amapolisa abahlawulisa imbadalo engelala msebenzi befuna nje ukufumbathiswa lokuzitholela imali kibo obona labo bezihluphekela bezama impilo. Okwenze lamhlanje bamise izimota zabo ukuhamba emalokitshini lapho abavame ukuthwala khona abantu. Istudio 7 ayenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngalesi sehlakalo. Umongameli Robert Mugabe okwele Tanzania lapho angomunye wabahlonitshwa abanxuswe ekugcotshweni kukamongameli John Pombe Magufuli osandakhethwa ukukhokela lelo lizwe. Obe ngomongameli umnumzana Jakaya Kikwete wazise ngenyanga edluleyo ukuthi kasoze ancintise njalo kukhetho ngoba iminyaka emihlanu minengi kakhulu ukuthi umuntu abe lokhu ebusa. Kodwa Mugabe yena usele minyaka engamachumi amathathu lanhlanu esembusweni. Ingcwethi eziningi zisole kakhulu ukuya eTanzania kukaMugabe ngoba yena engafuni ukusuka esihlalweni. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Nhlanhla Dube yena othi umongameli Mugabe kumele azinuke amakhwapha kuqala engakacabangi ukuba esiya embuthanweni efana lalo.
Kuqakathekile mhlawumbe ukuthi ngamafithane sitsho ukuthi akumangalisi ukuthi umongameli wethu useTanzania ngoba ungu-chairman wenhlanganiso yamazwekazi e-Africa i-Africa Union njalo umuntu okhangelwa ukuthi uphethe amandla kuzwekazi le-Africa leZimbabwe okwesikhathi eside kodwa okuqakathekileyo ukuthi sikukhangele ukuthi umongameli wethu uqhakathekisani okungaphezu kweZimbabwe ukukho konke akwenzayo. Uqhakathekisa ukuhamba lokuvakatsha. Ungananzelela ukuthi lokhe umongameli waqalayo ukuba ngumongameli kukhona leli ihlandla ngemva kokhetho luka-2013. Usehambe isikhathi mhlawumbe isikhathi akuso elizweni eminyakeni emithathu edluleyo singaba ngaphansi umnyaka. So iminyaka emibili yesikhathi esibalwayo ube ngekho elizweni. Ilizwe liphatheke ngokudubeka ngomkhononi oguqe ngamadolo ngokudinga ukuthi livuswe yilabo ababusayo.
Manje singathini nxa sikhangela abamanye amazwe bona labo ayabe esiyaba vakatshela ukuthi bambona njengomuntu onjani?
Dubo ikuthi nxa ube wavakatsha waboda namazwe e-Afrika uzananzelela ukuthi abantu beZimbabwe abakhala ngakho ngobukhokheli babo sikho mhlawumbe yokukhangelwa ngamazwe e-Afrika. Amanye amazwe amkhangela yena umongameli njengomuntu olwisa ukuphenduka umbuso wabelungu, neo-colonialism. Bamtshayela ihlombe nxa efika kwabo bayamamukela ngezandla ezimhlophe. Lokho kuqakathekile ukuthi sikunanzelele. Kodwa okuphela okumqoka ukuthi bona abanikazi belizwe abeZimbabwe yibo okumele baqinise badinga ukuthi bakwenze ngesimo selizwe labo. Yena njengomuntu ezihambela engumongameli kukalutshwane ukuthi uzalifumana ilizwe ikakhulu le-Afrika elingamkhangela limkhangelele emanzini.
Umnumzana Nhlanhla Dube yingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umtshutshiso omkhulu kahulumende umnumzana Johannes Thomana namhla uphe imvumo yokuthi ilunga lezanu-PF edalele ephalamende umnumzana Munyerazi Kereke athoniswe ngecala lokudlwengula untombazana osakhulayo. Uvumele njalo ukuthonisiswa kukankosazana Jane Mtasa ngecala lokweba imali yenkampani kamakhalekhukhwini iTelecel. Umthethwandaba waphezulu wawulaye umnumzana Kereke ukuthi avumele ukuthonisiswa kwababili laba phakathi kwensuku ezilitshumi nxa engafuni ukuyabika okwenyanga eyodwa.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Umkhokeli welinye lamacele MDC umnumzana Morgan Tsvangirai uphakathi kohlelo lokukhulumisana loZulu wezigaba zonke zelizwe oluqale namuhla. UTsvangirai ukhangelelwe ukufika koZimba ekhaya likamongameli Robert Mugabe ngempelasonto. Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana uBetty Gudu utshele iStudio 7 ukuthi injongo yohlelo lolu ikwazisa uZulu ngomumo wezombusazwe ikakhulu ukubhidlika komnotho welizwe. UGudu wengeze wathi uTsvangirai uzachasisela uZulu ngokuza kwenziwa libandla lakhe nxa uhulumende engasathathanga amanyathelo okwenza ukuthi ukhetho luqhutshwe kungela micabango yokuqilibezela. Ibandla le-MDCT lithi nxa kungalungisiswanga lokhu kalisoze lingene kukhetho. UChris Gande uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo opha imbono yakhe.
Ubaba uTsvangirai iseMash West uhlangana loZulu ukuthi acetisane naye azwe ukuthi yena uZulu ikhonona esithini njalo ukuthi yena njengenkokheli ye-MDC uthembisani uZulu ukwenza ukuthi alungise insulu ezivela kwezulu wasemashweni.
Ye, ungasitshela ukuthi uhambo lolu alwenzayo uzafika yini kwezinye indawo zelizwe?
Namhlanje ngikhuluma kunjenje ubesemawumbi business center eRungwe Center, isasa uyabese Alaska eChinoyi, nesabatha uyabese Dombe eChegutu East, nesonto uyabese Casa Ground eZimba East, lapho yabekhuluma khona lezulu yasemashwesi.
Konke lapho ayakhona kazange adibane le ngxaki na?
Siyazi ukuthi njengebandalenbc lapho esihamba khona ingxaki sizele kaziselakanje, kodwa kakutho ukuthi ngahlangana le ngxaki lezulu kumele sifikele emuva, ngoba njengebandla siya phambili njalo. Lapho ahlangana khona le ngxaki siyazama ukuzixakulula sisiya phambili.
Siyabona ukubana uzabe ekhona lakozwimba ekhaya labo mongameli Mgabe, esake sezwa kuthiwa kona akufikwa inogo area, kuzahamba njani ngoba nawo?
Thina sikwaziwe ukuthi njengezandla lemdisi inkokheli yethu lapho ihamba khona, silethemba ukuthi izame izele isihlake imigoqo ethe sizakwenza ukuthi sizandisana nayo imigoqo leyo ukuthi umongameli wethu uyakutshanjirayo anelise ukukhuluma nabantu emashwesti abaze okwenzakalayo, hathi amanga bayatshelwa izami ukwenzela ukuthi bashesise ukuthi ilizwe sizelezelise lidilikile kade sesifikile sokuthi sikhiphe izami.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT obexoxa ecingweni kobulawayo lo Chris Gande we-Studio 7. Lanxa ukhona umthetho wokuvikela abahlukuluziweyo ezindlini owe-Domestic Violence Act, lokhe ziqonga izehlakalo zalolu hlobo. Kubika uMavis Gama.
Abantwana bona bacela abazali ukuba balungisise inkinga zabo kungeladlakela njalo nsitha kungabonwa yibo, njengoba bephetha bengabahlukuluzeke okwedlulisa amalawulo lanxa beyabe bezithulele lapho abadala behluphana. Umqondisi enhlanganisweni yePadare enkundleni Men's Forum, uMnumzana Kelvin Azangwe, uveze ukuba lokhe zisanda izehlakalo zokuhlukuluzana kwabatshadileyo loba izithandani, udlakelo oluningi luqondiswe kwabesifazane lanxa bekhona abesilisa abahlangana lazo. Sekumele umuntu wonke aphatheke kulempi yokulwisana lezehlakalo zalolu hlobo, iguqulwe eminye imikhuba yesintu ejojozela udlakela, abesilisa bakwemukele labo ukuba balehlandla kumele balidlale kulempi. Bayakhalaza abantwana bethi bafisa ngabe abadala bayazi njalo bazwisisa ubuhlungu obungaphakathi ababuzwayo ukukhulela emizini lapho kuhlezi kulodlakela lokuhlukuluzana ngendlela ezehlukeneyo, kubaphazamise ekuphileni labanye lalapho sebengabantu abadala. UNkosazana Truth Chuma ngosakhulayo edabuka esigabeni sebubi esigabeni seMathebelele North njalo efunda eNyathi High School uthi izibonelo zalokho kuhlukuluzwa kuvame ukuziveza sebebadala.
Abantwana baphazamiseka kakhulu ngoba uzathola ukuthi kwesinye isikhathi ubaba utshaya umama, usuzazama ukuthi ukhulume lo mama uthi hayi mama indaba asiyihambise ngapi emapholiseni, kodwa uzathola ukuthi umama ngoba uzama ukuthi anjani agcine umtshado wakhe uzehluleke ukuthi anjani athi no avume ukuthi sihambe emapholiseni. Ekugcineni thina njengabantwana, abantwana bayahlukumezeka ngoba abasebengenelisi ukuthi bekhulume izinto ezibakhathazayo phakathi kwabo, ngoba uzabe sesaba ukuthi umama laye endlini ngale esengamhlupha, umama uyafihla akuzwayo ubuhlungu abuzwayo ukuthi nje agcine umtshado wakhe. Ngapha thina njengabantwana siyakhathazeka kakhulu ngoba uma usubala akubaleki, njalo uma ufunda akufundeki ucabanga ukuthi umama uyatshaya ngale ngubaba endlini. I-gender based violence iya-affecta kakhulu abantwana, iyabahlukumeza ngaphakathi ngoba baye bezama ukuthi kube lokuthula endlini, kodwa bathola ukuthi akusela kuthula, labo bagcina sebengabatshayayo, abasakwanisi ukuba ukukhuluma, abasavumelekanga ukuthi basho bona abakuzwayo okubuhlungu phakathi kwabo.
Ukhala ngabazali uMachuma ethi ngabe balungisisa ukungezwani kwabo ensitha kungeladlakela ngoba kudala udubo kibo njengabantwana.
indaba zabo bezikhulume bodwa abantwana bengaboni ngoba ekuboneni kwabantwana abantwana bazwa ubuhlungu njalo abazali abafundi njengabazali sifunda ebazalini bethu abazali bethu abenelisi ukuthi bobabili bekhulumisane bodwa thina njengabantwana singaze sibone izinto ezibakhathazayo njengabazali bethu so asifunde okuhle from abazali bethu kusukela ebazalini bethu ukuze lathi sikwazi ukuthi njani mase sikhulile emtchadweni yethu singafundi ukubana kuyachayana emtchadweni ngoba lathi sabe sisesaba njengabantwana ukuthi umuntu uma eshada uchuthu zamele athone enjani echaywa abantwana abangabafana bazafunda ukuthi umuntu ongumfazi uyachaya so sicela ukuthi abazali bezame ukuthi bekhulume izindaba zabo beziqedi kungabi lokuchayana okuthile abantu abadala thina sikhangelela ukuthi ngabantu abazwisisanayo abakhuluma bezwisisana kodwa mase bekhanya sebechayana thina njengabantwana sifundane kubo
umnumzana Thabani Dube wase South Park eHarare ukugcizelele lokho ethi ngoba udlakela lungalethi intuthuko kuZulu njalo kumele usetshenziswe ngumuntu wonke umthetho ojezisa otholakala ehlukuluza omunye kungakhathalekile ukuba ngowesilisa loba owesifazane
so bonke laba bantu babayenza ukuthi sibe yi-community njalo ukuze i-community isebenze kuhle each participant mele ithole ulwazi lokuthi lona kumele lusebenze njani kuze i-community yethu ihambe kuhle so kuqakathekile la ukuthi abantu abanje ezibhedleleni amanesi odokotela amapholisa kumbe emajele sibe beqakathekise bebekwazi labo ukuthi i-gender kutshona ukuthi umuntu ongubaba ongumama oyintwana oyinkazana lomfana bonke laba bantu befundiswe ama-roles abo ukuze bezwisise bamele bebambe njani umsebenzi yabo ekuhlaliseni labanye abantu
kungakho lezi nhlanganiso ezisebenza loZulu kuhlangothi lokulwisana lezehlakalo zokuhlukuluzana kwabathetheneyo loba izithandani zikhankasela ukufundiswa kwenkokheli kunhlangothi zonke zempilo okubalisa ezomdabu ingozi ekhona kundaba zodlakela leminye imihlobo yokuhlukuluzana abesilisa laba bekhuthazwa labo ukuba behlukane lomkhuba okube lokhe becatsha ngesiko lapho bephatheka kulezi zehlakalo zokuhlukuluzana njengoba iningi lazo kungezivelela kibo lanxa bekhona abesifazane labo abahlukuluza besilisa ngendlela ezehlukeneyo ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama
uhlelo lwe-Life Talk kasihluzeni bomama lamhla sikhangela ukuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini i-domestic violence thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni ilingene kuhlelo Abasakhulayo abazathola imali phansi kwesikhwama esijonge ukuthuthukisa abasakhulayo sebekudazwe ukuthi basebenzise imali le ngonanzelelo bethuthukise amabhizimusi abo lenhlelo zokuziphilisa hathi ukuyidlalisa. Isikhwama lesi ngesezigidi ezilithumi zamadola eMelika njalo sethu leizolo ngumphathi ntambo ogatsha lwabasakhulayo umnumzana Patrick Zhuawo. Ukuhlaziya loludaba sixhume umeli wephelandaba Mpopo mayedale lePalamende njalo elilunga leZANU PF umnumzana Joseph Chuma lomsekeli lomgcini sihlalo wekansili yeBinga njalo engowe MTCT umnumzana Dube Mukomke uChuma usungula linxoxo
mina evuna ubana ngicela kibo laba abanikazi abakhipha leyo mali ukuthi bona bengawomiseli abasathuthuka abantwana bethu la ngoba bengafaka izinto ezinye ngokuthi bona sokufunakala i-security yezindlu lani nani abalazi abantwana bethu basakhula abaningi bavele izikolo abakabi le zindlu abakabi le mali bazama nabo ukuthi babaphucuke bavuke sikhangela ukuthi umkonobe njengoba uvele usumikanje ngibona ngantale yindlela enhle ebizayo ukuthi bona ikusasa abafana bethu laba lawo namankazana laba ibe ngisaza engcono njalo futhi ngikhangela ukuthi bona vele ungakhangela amansambane amakhulu la ayivele khona la labo baqalisa kweyindawo bebancane bakhula so lathi ngikhangela ukuthi bona lawo le imali le ingabuya kuhle abantwana abanawethu labo basebenzisa imali eyngendlela eqondileyo eseleyo ungadli i-capital leyani imali oyiphiweyo imali ebeuyifake kubhizinisi yakho ibhizinisi ikhule
Mnumzana Mukombwe ngize kuwe siyazi njengabantu beMDC selike la khona nangaphambileni ukuthi imali le iphiwa abantu beZANU PF kuphela. Othini ngalesi sikhwama esesikhona kwamanje?
Ya khomo ngoba ngiyazwisisa ukukhulunywa ku-honorable wami weBulawayo umnyama abenawo kathi namhlukuhlangana noMkombwe wake waba umphathi wengcebo we-DCT kwabotanga ngeminyaka ephelileyo. Ngibona ngayibona imali yabotanga ngesikhathi sinominista kaSokwere. Ngibona ngaba yimi nga-aplayela nami ukuthi ngiyizuze imali yona leyo. Ngibona kuma-project proposal engayifaka. Ngibona yimi engaba yi-number one ngoba ngakhuluma ngendaba yeproject yamatemba ngoba ngisuke ebhinga mina sibona ukuthi awusebhinga yikuphi. Ye kambe abalutshwana bakuzuza ngesikhathi khosonesi abe-MDC ukuthi nje ngoba kwakuyisikhathi se-inclusive government yingazi kathesi ukuthi njengoba iZANU yiyo ebusa ihodwa kuzabheda ngani. Kodwa ngingakakhulumeke besidi politica ukuthi mina ngikwe-MDC ye ukuthi njengoba imali yona le yabontanga iyahlupha ukuyitola iyaphelele eHarare. Ngiyachazeka ku-honorable emntwini waseBulawayo ukuthi thina abantwana bemathempeleleni bayayizuza njani. Ukhangele umntwana osebhinga ukuthi yena i-10 million leyo uzayizuza njani. Ama-quality awafuneka ibhenki, ama-project proposal ukuthi umntwana lo wayafikela lapho kule mali yona le ekhulunywa ngayo. CBZ iselokuze liseHarare kumbe beBulawayo. Umntwana osenkaya, osetsholotsho, osebulilima, osemangwe. Yona iZANU i-government thina esifuna ukubona njenge-MDC kufaka nje kuphela ukuthi abantwana bona bezuza imali yona le bayizuza njani.
Mnumzana Chuma, kuyini okumele kwenziwe ngohulumende ukuze imali le itholwe ngontanga abayidingayo hatshi ukuthi igcine siyikwezinye izikhwama ezingafanelanga?
Kubeni imali labo yayibeka umali lapha yagcine isele yabuyela ingathathwanga. Okujengile ngoba abantu babengakwazi kumbe babengazwisisanga kumbe kuyingakazi njalo futhi ukuze komakhona abantu bazimele abantu abazokwazi isikhala sikupolitical bia. So de imali zakhiwa mali yeZANU imali kahulumende bakadinga imali yomuntu wonke isizalwa sonke saseZimbabwe ulusha lonke olweZimbabwe. Kona kwana yikho kwezi nto mhlawumbe imali le ingathathaka kuhle ngoba abanye abantu bathi hayi imali yeZANU le asiyithathi ngoba siyakwazi izapho vele bekugcina abantu be-MDC. Asiyo mali yeZANU, imali kahulumende weZimbabwe oyenzela umntwana wakhe wonke weZimbabwe. So abantu ababekwaniona asingahlalini siku-political gear. Ayisisi ndawo ayisathi akuna development ezabuya nxa siloku sihlala sinjalo.
Kuyiphethe mnumzana Mukombo.
Kuyazwakala ukukhulunywa ngu-honorable wami sibili kodwa isikhalakathi esiyidingayo njengabantwana beZimbabwe sikhangela ukuthi sidinga ukuba imithetho ezafakwa emalini yona leyo ukuthi abantwana bayizuze yinto eqakatheke kakhulu ngoba ikuthi njopho umnyama wemali yona leyo ingene ngesikhathi ilizwe liwomele lisebuzidimeni i-economy yethu ayimanga kuhle umntwana ozazuza kumbe 2000 ephelele endlini yangibo ngoba akula msebenzi.
Umnumzana Dube Mukombwe ngomgcini sihlalo wekhansili yebhinga njalo engowe-MDCT. Ubendawonye lomeli wephelandaba Mpophoma edalela ephalamende olilunga leZANU PF umnumzana Joseph Chuma. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakwelepilitane umnumzana David Cameron uthi ubufakazi obukhona phambi kwakhe bukhomba ukuthi indizamtshina yakwele Russia ewe yatshayeka kwele Egypt ibithiwe ibhomba phakathi. Le ngozi ibulalise abantu abedlula amakhulu amabili 224 ngeviki edluleyo. Unobhala obona ngezomvikela khonapha eMelika wethekelele lapho okulomkhumbi othwala indizamtshina ngezansi yakwele China lamhlanje emizameni yokulungisisa ukufuthelana okukhona phakathi kwele China leMelika. kweze emidlalo lamhlanje abantu abathathu sebebhalise ukuncintisa kukhetho lokudinga ozakhokhela inhlanganiso yenguqu elizweni iZimbabwe Football Association. Izifa, umnumzana Philip Chiyangwa, umnumzana Trevor Kalisi Joe, lomnumzana Leslie Gwende yibo asebelobisile. Abathathu laba benelise ukufaka amabizo abo kudale lezifa electoral committee yona ebona ngokhetho lwalinhlanganiso. UAlexander Maseko loBenjani Mwaruwari kukhanya bengasenelisanga ukufaka amabizo abo. Ongena kukhetho lolu esekelana loChiyangwa umnumzana Omega Sibanda yena ofuna ukuba ngumsekeli kamongameli wezifa. Utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi bazanqoba kukhetho lolu.
Ye ngifakile baba Dube amaphepha abu-vice president ukuthi ngibe ngu-vice president Zimbabwe Football Association.
Ubona ngani kuyahamba njani khona ngale kukhetho lwakhona?
Emncintiswaneni lo lalo ongenayo uyabe khangelele ukuwina. Mina ngikhangelele ukuthi ngisebenze kuhle la ma-councillors. Yiwo phela aphethe lo okuthiwa nguxa u-X omela bekwe nxa omunye efuna ukuvotelwa. Yibe ngikhangelele ukuthi hayi sike sasebenza sonke sizakhona yiwa sisebenza sonke.
Ye, lo kuthiwa ngu-running mate wakho kuthiwa mbani njalo ubona zani uyanqoba yini ukuthi abe nguyokukhangele izifo?
Yes, mina owami engihamba naye ekuthiwa ngu-running mate njengoba nosisho ngu-Dr. Phil Chiyangwa. Sihamba sonke sibabili, omunye ngu-president, u-Dr. Phil Chiyangwa president, mina ngu-vice president.
Ubona ngazani ndizaphumelela yini khonapho?
Kumele kuphunyelelwe nxa umuntu esiyazikela kumele kuye ejimbile. Awumelanga uphonge uphuma nje, kumele kusetshenzwe la ma-councillors, uzasetshenzwe, kumele sinqobe.
Ukuthi kambe limumetheni nxa sikhangele ezenguqula?
Sikhangele entweni zemali, imali yenza ukuthi noma ngaphi noma ngekhaya nxa kungena mali ubaba nobama bakhulume kuhle. So kumele kudinga imali ukuthi izifa iphumelele, ama-national teams wonke aphumelele, yonke into ibe right.
Lo ngumnumzana Omega Spanda ongene kukhetho lokudinga inkokheli yezifa obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Omunye okanya ezanqikilana loSpanda ngumnumzana Elkana Dube owayengumsekeli kamgcinisihlalo weqembu leHighlanders. UMaseko uthi okwamanje kwehlule kodwa uzabuya njalo ancintise kukhetho lwezifa ngo-2017.
Amaphepha bengiwahambisi but ukuthi ngibe khona ukuthi yona lokuthi abantu laba basenaningi ama-full experience bafana ama-basic security and obviously nama-councillors umthetho ngisho ukuthi basayine i-document yami. Yabe kushona nje ukuthi umuntu abahambe nabantu laba beyosayina direct ma-officini abo and most of the councillors babebelawayemisini sami naba. Ngiyimbaba leyo ukuthi i-police clearance. Police clearance unfortunately bathiwe khona le ngizophuma kusasa and kusasa sekulate arrest. So that's why ngingasubmithanga ama-document.
Uza kwenza okulandelayo kwini?
Uyela emuva ngiyenze kuleyo mhlambe.
Lo ngumnumzana Alex Maseko obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Sikhangele incwadi elisithumela zona balaleli, siqale ngale ethi ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7 kanye la balaleli bomsakazo, ngisithi qhubekani ngomsebenzi omkhulu eliwenzayo. Libingelele loSifiso Mlawuzi umlaleli womsakazo. Siyabonga mlaleli. Omunye umlaleli wethu uShelton Sibanda uthi linjani bafethu eZimbabwe, kunzima ngoba uhulumende ufida abezanu asazi kwenzakalani. Ngisechikanda kubi ward eJambesi. Umfoka Zingelwane. Siyabonga Mfoka Zingelwane. Nangu njalo omunye umlaleli othi basakazi bonke beStudio 7 ngiyalikhulumisa lonke. Abalandeli bezanu PF bakhulumela phezulu uma libabuza ngama sanction kuphela. Hayi ngodlakela. Hayi siyabonga balaleli, qhubekani lisilobela incwadi zenu. Sizazibala ke khonapha emsakazweni. Lingaba libulisa isihlobo labangane kumbe lisazisa nje okwenzakalayo ezigabeni zenu. kwaneleke okwalamhlanje sengilishiya lamanina kuhlelo lwe-Life Talk wasihluzeni bomama. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo, libe lobusuku obuhle.